umongameli u-advocate Nelson Chamisa izolo unike osikhulile bakobulawayo impuphu. Mbona abathole impuphu bangayabifika amakhulu amathathu. Njalo bethembisa ukuthi kungaze kuvuleke ajimbe esikhwameni laba bangatholanga bazanje bazathola amathuba. Bonani ngamalokishi amangaki angu 8 amalokishi lapho labo osikhulile abanikwe impuphu.
Ngamalunga ebandla leMDC kuphela yini abathole impuphu le kumbe bekuphiwa yinqe umuntu osekhulile wakobulawana?
Baphela uzananzelela ukuthi umthetho weZimbabwe awuvumi ukuthi nxa kunikeza ulutho kukhethwe ukuthi umuntu ngwebandla liphi. So into ebisenzakala izolo ukuthi wonke osikhulile ubeqhutshelwa impuphu yakhe.
Umbuzo wami wakugcina, ungasitshela ukuthi ubona njani umumo okhona elizweni ikakhulu nxa sikhangele ukubana uhulumende uthi uzaphathisa amabhizimusi amancane, ubona ungani kuzaphathisa na umnotho welizwe?
Mfowethu Chris, uyabona into evelile uhlupho lapha ezweni lakithi lapha yikuthi vele kulobandlululo. Okwakathesi khonokho ngezwa sokuthiwa kufuna ukuphathisa amabhizinisi amancane. Into eyabe isenzelwa khonaphana yikuthi uqhutshele imali abafana abelunga lezanupf ukwenzela ukuthi bese besithi bona yi-youth program. Kuvele umkhuba wabo uzakhumbula laphana Chris uSevia Kasukwere sangu-minister of finance ukuthi baletha yona le i-program, baletha umbiko wokuthi sokuqhutshelwa ama-youth imali. Ama-youth alapha kobulawayo a-applya, kwaswelakala umuntu yedwa lapha kobulawayo owathola leyo mali. Abantu abaningi abathola imali baba ngabantu beHarare. So sesikwazi ukuthi vele into le vele into yokubhayizisa abantu, yokuvala abantu amehlo, ukuqhutshela abantu beHarare. Uzakhumbula futhi mfowethu Chris ukuthi ukhona owabhala i-business plan, i-business proposal, wathi yena ufuna ukuthi afuye inkukhu, afuye lengulube ezindaweni zeMashi Central. Bathe besiya khona ngale ama-auditors ukuthi babone ukuthi imali leyo yasetshenziswa njani. Babona vele akula even isilugu esisodwa esenkukhu, babona vele kuligceke vele elingelalutho, kungelalutho olutshengisa ukuthi kwake kwaba le business khonapha. So hayi, lokhu kuvamekile, siyakwazi elizwe phela. Akuda silima ndlebende kwabo omnanga kwa siyabazi izani PF siyayazi sesiluphele singaka, siyazi ukuthi izani PF vele ngiyokuqila.